akula ngukubo ezaba khona ngaphandle kwakho naloko okuvele sekukhona umgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokurigama election iminyaka yonke leyi kungahangathiwa nje kumbizinsumba awazi kumba amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho kona kula nto engakuba alobe ngathini sekuyiso isikhathi sakhona sokuthi ahambe ayehlala labazukulu
awubone mhlawumbe begcina bevuma laba bebutho ukuthi ehlale umgabe mhlawumbe kuze kuyiwe kukhetho
angiboni bevuma ngokuba vele ukuhlala kwakho ukuqedisa itemu ukuqedisa ilizwe ukuqedisa itemu ukuqedisa i-economy ukuqedisa itemu ukuqedisa konke lokho okusele okwezemfundo okwezempilakahle konke asakuqedise kuyona leminyaka eseleyo isikhathi sakhe sokuhamba isona lesi akufanelanga kuvunyelwe kuvunyelwane ngentwembi kangako ukuthi abuye ahlala athi uyaqedisa itemu yokuthini itemu iminyaka yonke le iminyaka engu-37 lokhu esithi uyaqedisa eqedile izwe usafuna ukuqedisana okunye naye ngakhuluma khona lokhu akumelekanga kwamukeleka ngibona ukuthi kuzavunyelwana ngento enjalo ngokuba iyabe yinto embi kakhulu ebantwini basezimbabwe
alubana kuthe kwenzeka khonokho bavuma ukuthi qedise awuboni yini ejikela ibutho bonotshiwenga bezithole labo sebesebunzimeni obukhulu
uvele ngabe bavuma into enjengana leyo babezilimi ezinye ongakazi wahlangana nazo empilweni irisiki yonke leyo abayayithetheyo besenza konke lokhuyana befaka abantwana babantu engozini zokuthi kungagcina kule mpelizweni ngabe ngasuka ngemva kwalokho bathi kaqhubeka aqedise ilizwe kangithi bathe besuka phansi batshela isizwe ukuthi umuntu luyehluleka akusela msebenzi elizweni amabhenki anamali akula lutho lukhona abantu bayahlupheka nxa sebemupha ithuba futhi lokuthi aqedise abulale konke amakhulana akade eyi-100 meters abe yi-1 kilometer amanzi akade ekhona angabi khona imigwaqo ekade ingathi isele tharanyana isiphele yonke babemthela ukuthi achithe konke ngemva kokuthatha irisk endwala babengabantu abangaphelelanga emakhanda angiboni ukuthi khona umuntu ongayenza into enjengayona leyo avume into eyingozi kanjalo ukuthi ngemva kokusebenza konke lokhu akusebenzile esenza izinto ezingagcina zikhula umthetho asukume abuye aphena lowo muntu ilungelo lokuthi aqhubeke senza umathanda.